intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ithukela lisuka kumadola ayisitshiyagalombili lisiyaphose kumadola angamatshumi amabili i-$17.22, kuthi amafutha ezimota asuke ku-$7.47 esiya ku-$7.55 iphethulo. Ngalokho, uMnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu, i-National Consumer Rights Association, uthi ukukhuphuka kwentengo yinto engamukelekanga kweleZimbabwe.
Ukudila kwezinto kulokhu kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ithukela, impuphu, lakho konke okuphilisa abantu, yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu beZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende la wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto, ngokuba nxa ingalungiswanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe, ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
Ikhesh these days ayitholakali cause uyakwanisa ukuthi especially thina esisebenza amabhizimusi, so uyakwanisa na ukuthi into yangkhona ayibifuna ukuyenza oyibhizinisi oyenzayo yabe ufuna ukuthi uthenge usebenzisa i-cash, but abantu bayabuya ne-eco-cash and kuyakunzima cause into wena okwamele uyisincaphisiya woda just kunzima cause i-cash yangkhona ayabuyithenga bo-40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyakuzama ukuthi charge ama-customers i-40% yonaleyo or 35% vele bayazihlala, so indaba ekheshi le yade ihlupha kakhulu. Ungaze uhambe ebhenkini can spend the whole day ulalile, but after that bayakunika such a small amount of cash, so indaba ekheshi le yindaba ade sisilimaza kakhulu thina abantu abakubhizinisi.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esesikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babe ngani balokudla ngudlwangu nxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana okwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenga. Okunye sukuthi ethenge usuthengele ukuhamba lapho endlini, uthenga ukuthi efuna i-cash back ngenxa yokuthi ne-cash yangikhona ayitholakali. So kufuna kusiba nzima sokusenza ngani abantu ngamasela ngani bayatshontsha, kanti bona bengatshontshi layo badinga indlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenge ukuthi uthole i-cash back, and lanxa uthenge izinto zangikhona into zangikhona zikhwelile, uzathotshale thenga into encane kodwa kufuna imali, ukhethe imali eningi eqeda abo kokuphela i-cash back encane osokusenza ukuthi kube ngani lokuphiphizela emashopu lapho.
Esiye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hhayi akulanto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwa izinto ziyayehla ngoJulayi, kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile, wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ithukela nge-$17.50 sho $20 ithukela, hhayi bakithi, hhayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna ukuhamba bedlile, sebehamba belambile. Ngapha bathola mina umama akangiphekanga, ngoba ngiyaphekani futhi shuwa. Hhayi sithwele nzima bakithi, sengathi bakithi akula nto engalungiseka yini. Hhayi thina sikhathele, kathi kasizweli layo ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithwele nzima okunganani. Sithwele nzima shuwa, hhayi hhayi. Imu umama wasekhadri phakhe ngapha, la manzi lawo vele ayahlupha sithwele bakithi.
UZulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni, bethi lokhu kuza kwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe lakunhlalakahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke, ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele e-Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.